into engiyibonayo okwamanje efuneka edinge ukuthi abantu bezimbabwe siyayenza abantu kabame ngokuthi mina ngisaphotha leli bandla elithile mina ngisaphotha leli bandla elithile abantu bahlangane babe yimbumba babe munye bakhulume zwe linye ukuthi hayi yebo hayi siyabonga sesihlukumeze sokwanele igovernment ayizame ukuxolela abantu hambe yona bayibhekile ithi yini into eyenzakalela izweni lelana ngoba phela ikufa nje kodwa lokuya nathi siyazama ungacabanga manje ungawuthathe i-R1,000 uthumele umuntu ekhaya ukuthi ayitshintshe ibe yilawo mabhondi athenga ayisathengi lutho thina ngapha i-R1,000 siyadlinyanga yonke ezimbabwe awudli nethi nge-R1,000 sayibona so lento le isinzima okuthi-ke sidinga nje ukuthi abantu nje babambane bazame nje ukuthi bonke mawuthiwa mina njengendlela engibona ngakhona angitsho ukuthi mhlawumbe ngigqugquzela udlame or into ezifana nalezo but ngitsho ukuthi umntwana ongakhali ufela emberekweni so ukukhala kwabantu ikubana bangene esitaradeni batshengisele ngokuthula bangamosheli ukuthi but batshengisele ukuthi hhayi sesizwile baba sisela uze lathi ukukhala kwethu lathi siyamuza ukukhala kakhwe ma ekhalela amavoti abantu bayamvotela ye okwamanje abantu labo sebekhala labo ngalokho abahlangana nakho ukuthi laye akuzwe abantu abakuzwa abantu abasebenzi abantu emasimini abavunanga abantu abanamali ibhonda alilavalwe so manje abantu bazophila njani ngapho into ziyakhuphuka so sowudikeke nje ukuthi abantu bonke nje babambane bakhohlwa ukuthi mina ngwezane ngwe-MDC ngwezapho but abantu bazame ukuthi bakhulume ngalokho ababhekane lakhe empilweni
okucunula abantu abaningi ndlovu yikuthi behlupheka benjalo iziphathamandla zezanup f ezile mali ziyazibonakalisa nje ziyayidlalisa zithenga lokhu lalokhu ya sibone umeli wenembudziya edalele ephalamende umnumzana Justice Mayor wa Judge Gena ethenga imota edulayo kakhulu iLamborghini uthi uyithenge ngemali edlula i-$400,000 umzwangedwa uyabungaphi khonaphi uyabungasebenzi yini nxa uyathenga imota edula kangaka uhambe layo phakathi kwabantu abahluphekayo abalambileyo abangadlanga abasilela ngezinto phose zonke ezibalulekileyo empilweni
cabanga ke umsakazi wami ukuthi u-MP athenge imota edula okwamagama ngaleyo ndlela u-MP laphana bazama ukubonisa thina abantu ukuthi hayi imali sinayo siyayidla siyidla kini zilima